Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 5 zibandlela 2022 uPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikulobunzima sibi ngoba uma uwenze udrive izibesina lamagodi lawa asetown, uyakwazi ukuthi godi ungaliboni igcwele amanzi. Ichaye imoto ifike umbuluzi control wethu zenimoto ekuza egcekeni ngenxa yamagodi lasetown. Kule ngozi sibingoba umgwaqo awukho muhle ikakhulu uma izibesinayo, so unanzela ukuthi ma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu. Ngoba
abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo, besithi sokuyingozi enkulu ukushayela kule migwaqo.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana lezekhi ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi sicheck-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abakhona yini, njalo kulabanye abarejista ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lokhu engaka-updatewa ku-system le-electronic.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abiwa eselobeyile iKomishini yobona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asibehlala kule South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okubahluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhe besiyahlukunyizwa kumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo, besithi isiyingozi enkulu emigwaqweni kanye lokubulala izimoto zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethula uhlelo lokulungisisa imigwaqo elizweni lonke jikelele, kodwa koBulawayo uZulu uthi lokhu akwenelanga ngoba khathesi isikhathi sezulu. Ingozi ezingaba khona edolobheni zibangelwa yisimo esibi semigwaqo zizakwanda. Umnumzana Mthabisi Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumtshayeli uthi sekuyingozi enkulu ukutshayela nxa izulu lisina ngenxa yamagodi akhona emigwaqweni.
Kulokhu kunzima sibi ngoba uma ungenze udrive izulu lisina ngamagodi lawa asetown, uyakwanisa ukuthi godi ungaliboni igcwele amanzi. Lichaye imoto ifike umbuluzi control wethu zenimoto edlula egcekeni ngenxa yamagodi lasetown. Kule ngozi sibingoba umgwaqo awukho muhle ikakhulu uma izulu lisinayo, so unanzela ukuthi ma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu ngoba one imoto yabithelela engela balansi kahle, so ubisikwele egodini suluzicontrol kumbiwe ikulimaze. So kule ngozi eziningi sibe sigalane la.
Umnumzana Meluleki Mloyi umtshayeli wemota encane uthi akusela migwaqo emalokitshini amaningi akoBulawayo.
Ubuhlungu ukubula felwa amabearing, felwa ama-shocks, ukufelwa ngamathaya. Abantu ngabe yazizama sibili ezame sibili ukuzivalela amabhotholo. Umgwaqo ufile izuliyana kathesi vele uyabungaboni ukuthi unyathela imoto inyathela ihamba ngani. Umgwaqo ufile madoda, singathi singalandela uluveve road akusahambeki vele kuluveve road ukuthi asela mgwaqo sibili siyengena khona emalokitshini kubona intumbane lapha amabhotholo angikhona. Sungathola umuntu sibile igangxekile phakathi sibile ngoba hayi.
Umloyi uqhubeke ethi imali ezithathwa kuma roadblock lezihlawulwa kuzinara kumele zenze imisebenzi wazo.
Sikhangele zenezi imali ezithathwa zenaze kuma roadblock kumani bani kubani bani nxa kuthi imali zonke lezana ziyakuhulumeni. Ayisike sizame sibile ukuthi abantu bangabasilungisela umgwaqo, umgwaqo ngabe uyalungiswa. maye kade singakhangela vele loba unabafaka kade besavala basafaka inhlabathi labana kade besincede bazanceda nje abantu lawo kade sokuphezulu kwamandla ngoba inhlabathi kade uqeda uwizulu ngalesina vele kusahlusa inhlabathi yaniguqula lezulu so hayi kwezinye indawo kusanide ukuthi kwa kuvalwe sokufuna ukuthi ngabantu bayagebha kutsha sibili bangani bayalungisela abantu umgwaqo ngoba hayi umgwaqo wasisela usibili siya ama-drainage itawuni yabona izulu lize ligezele izengene emashopu kutshengise ukuthi ama-drainage wonke abhlokha kumbe akuwulaveni so ukuthi angkuma-drainage lapho vele asisela ngenye indlela ukuthi singaqalisa ukugebha itawuni kade sigeza ama-drainage so kwahlula kudala tho ukuthi
nyakenye ikhansili yakobulawayo yaveza ukuba imigwaqo engaphezu kwesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% isiguge yedlulisa isikhathi okumele ukuthi ilungisiswe imizamo yokukhulumisana lekhansili ngokulungisiswa kwemigwaqo yehlule kodwa ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2021 umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubeluncoma okwamagama ohlelo olwe-emergency road rehabilitation olukhangelelwe ukulungisisa imigwaqo engamachumi ayisithupha lanhlanu ngendleko yezigidi ezingamakhulu angaphezu kwesithupha zamadola eZimbabwe i-R625 million. Kodwa ethi imigwaqo yakobulawayo idinga amadola emelika ayizigidi eziyisikhombisa i-R700 million ukuyilungisisa. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngokutshona kosuku lwayizulu inani labantu abakade sebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe kade selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 217,678 kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili babo 187,980 babo kungase besinde kulo mkhuhlane. Leli gciwane selathatha umphefumulo wabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni. Kunje asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni selisedlula izigidi ezine 4.1 million, kuthi asebehlatshiwe wonke omabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Amagqwetha agxile kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele inhlanganiso ikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo eye-Project Vote 263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukubana isibhalise abantu abangaba zinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke ngomnyaka osanda kwedlula. Kodwa inhlanganiso ye-Project Vote 263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilishumi 9635 ababancedisileyo ukuyabhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sekudale inkulumo abanye besithi ezek ingaba isiqalisile ukuqoqela ukuncedisa ibandla leZANU-PF uqilibezela kukhetho lika-2023. Abezeki labezanu-PF bayakulandula lokhu. Umgcini sihlalo wezeki unkosikazi Joyce Kazembe utshele iphephandaba eleHerald ukubana bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeni somanyano we-Ekhaya Vote 2023 unkosikhona DBT ngalolu daba.
Ama lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana nalezeki ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka update ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhishwa ukuthi hayi abantu ab zokuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe khona na
ilingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota
nje ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijene ezisebenza emathebelelenti ngoNovember sihlose ukuthi ngoDisemba njengoba izeki bisitele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abarejistwa by only two coalition members as kaya vote wabanye ba register 210 then abanye ba register 321 yiwo ama figures esilawo kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register izeki so khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi akushuthi akula abanye abaregistayo ngaphandle kwamakwenhlanganiso zona lezi ezimbili iluhluphe esilalo kathesi
izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration
izeki kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by zeki on voter education voter registration and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizasiqala ukusebenza sisebenzisana la izeki ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando wokuthi bona laba abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeki sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njengoba sikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho esesikukhangelela ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesirejista abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixhosisa la abantu abasho ukuthi rejista nini ukuvota baqalisa ukusirefere ukuthi hayi thia sarejista ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izeki ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-update-wa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu
unkosi khona DBT sikhulumele isomanyana okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota ngobuningi owe-ekhaya vote 2023 iStudio 7 yehlulekile ukukhuluma labezeki ngalolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kulabanye abadabuka eZimbabwe eyasebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babe lokhu besiyakhahlanyezwa nguhulumende wakomakhelwane kwele South Africa okwamanje osevale ngci ungcele owe-Beit Bridge. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kwele South Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzakala emngceleni wakwele Zimbabwe lele South Africa kuveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kwele South Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze kathi ngixoshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of futhi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bachawa ngamasosha nangamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda langapha bahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. So kuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokhu kusekelwa ngukhosazana Wendinkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imizansi ayisasifuni. Sihambeni selungisa indaba zelizwe lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini kube ufele lalapha nge-xenophobia into ezinjalo lekusasa labantwana abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda. So manje kusasa labantwana likuphi?
Kodwa umnumzana Siphongulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale ekhaya sisebenze sibili kodwa kumbe sihlale ekhaya silungise ilizwe lethu kodwa hayi isimo sinzima. Yikho kwenza abantu bacine sebechapha ngokungekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha eganyeni bazama ukuya e-South Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bashiya abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza. Ngikwazi lokuthi singathi benze.
Ngokubandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu ababese-South Africa uma umumo usunjengalokhu sosithi uthiphendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule othi sokonakele kwele-South Africa.
Ungani umumo wakhona ususiba nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona ususiba lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengelamaphepha njalo iningi la umumo wakhe South Africa lo ngani usivalela phandle. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezamele izimuli zabo khona ngale ngase-South Africa njengoba kunjengenjwayelo. Kodwa ke okwakathesi umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokukhangeleka kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni lapho. Umumo wakhona ezindleleni sosiba nzima sokusu i-South African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi. Kuyakumele bezame khonokho abangakwenza ukusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibiye yangezelela ubunzima lobo bukhona. Lakhona ngale South Africa akulanto enhle khona ngale ngapha ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima imisebenzi kayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonoko kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kulabantu abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ababanjwe eBridge bezama ukungena kwele South Africa kwakungekho emthethweni. Imele iStudio 7 iseMaryland ngukhiphs Dube.
Uhulumende weBotswana uthi izikolo zizavulwa ngezigaba kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. kulenani eliphezulu lezifundi zeZimbabwe ezingena ezikolo kweleBotswana. Intethe lezindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Ugatsha lwezemfundo kweleBotswana lukhiphe umbiko ngolwesithathu lusithi izikolo zizavulwa kusiya ngesigaba kuqala ngesifundi ezikumaklasi azaluba imhloliso ekupheleni komnyaka. Lokhu uhulumende othi kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi leBotswana lingakaphumi kugagasi lesine lona elifuqwa umhlobo omutsha we-Omicron. Kulezifundi eziningi ezeZimbabwe kweleBotswana, iningi lingabantwana babadabuka eZimbabwe abasebenza elizweni elingumakhelwane. IZimbabwe yona ithi izaphuza ukuvula izikolo ngoba ilokhu ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnumzana Andrew Spanda bamukele inyathela lokuthi uhulumende aqhubeke avule isikolo noma nje inani labantu abatholakala bele-Omicron lilokhe liphezulu.
Kuyajabulisa kakhulu okwenziwe nguhulumende ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi, abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo. Sifisa ukubana ngabe lokho okwenziwe nguhulumende weBotswana yikho okwenziwe nguhulumende waseZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo.
Uhulumende uthi isifundi ezikubanga lesikhombisa esikolo ezingaphansi, elesithathu kanye lesihlanu esikolo zemfundo yaphezulu bazavula ngolwesibili ukuthi amanye amakilasi alandele ngomvulo oyiviki ezayo. Ngokunjalo iningi labeZimbabwe liqala umnyaka ungakhanyi ukuthi kusasa imenjani ngemva kwezehlakalo zomnyaka opheleleyo. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokubona amazwe afana leBotswana leSouth Africa eqinisa imigoqo kulabo abazama ukuchapha imincele bevela eZimbabwe okungekho emthethweni ngenxa yobunzima wokufohla imincele ngesikhathi se-COVID-19. Lapho leBotswana eselibopheza qina emngceleni, iningi labeZimbabwe lihlupha ngokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu. Ocubungela ngezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kuzaqhubeka kusiba nzima kuzalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Abathungameli bamazwe sebekhangela kakhulu impilo zabantu balelo lizwe, izizalwane zalelo lizwe esukubiza thina sithi yinarrow nationalism. Sebefuqela labo abokuza eceleni benze kube nzima ukuthi baphile kulelo lizwe, yinto esizayibona iqhubeka isiya phambili. Sesingatsho thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lungisani ilizwe lenu, ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe.
Kusenjalo kulokhathazeka ngempila kahle kamongameli Mkhwayitsi Masiso kweleBotswana kulandela ukuhlolwa kwakhe atholakalele igciwane le-coronavirus ngomvulo. Ihofisi kaMasisi ayikakhuluma okuningi ngesimo sakhe, kodwa isikhulumi sikahulumente umzana John Tipoy uthi umongameli kade engatshengisi impawu ze-COVID-19.
Members of the public are assured that His Excellency the President does not have any symptoms and will
uzulu uyaziswa ukuthi umongameli kalampawu zomkhuhlane lo, njalo uzaqhubeka enanzwa ngamadokotela. Uhleli yedwa kuyikulandela imithetho yeBotswana yokulwisana ne-COVID-19.
Ele Botswana selibone inani labantu abatholakala bele-COVID-19 likhuphuka lisiyafika phose inkulungwane eyodwa ngelanga, lokhe kwaqhamuka umkhakha omutsha we-Omicron ekupheleni kukalwezinyakenye. Kodwa eleBotswana lona eselihlabe ngokupheleleyo abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini, i-70.6%. Ijekiseni ye-COVID-19 kalizange liqinise kakhulu isiqondiso ezokwenqabela umkhuhlane lo njengalokhu okwenziwe yiZimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisaron kweleBotswana.
Kwezemidlalo, sebehlalele evalweni abakumdlalo wenguqu eZimbabwe njengoba kulokhu kungela ukuxazululwa kokufuthelana okuphakathi kwekomishini kahulumende elawula ezemidlalo, eSports and Recreation Commission, lenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association, iZifa. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asokuzinsuku ezimbili kwedlule usuku lobekwa inhlanganiso eqondisa ezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele, Federation of International Football Association, FIFA, njengelanga lokugcina elokuba iCommission yeSports and Recreation Commission ibuyisele emsebenzini ibhodi yeZimbabwe Football Association ukuze eleZimbabwe lingajeziswa. I-SRC okuyiyo elawula ukuqutshwa kwemidlalo yonke nje elizweni imise umsebenzi ibhodi yeZifa ngenyanga kaLwezi, kwathi ngompalakazi kube le ncwadi okuthiwe ngabe Zifa ivele kwabe-FIFA ebisithi kungedlula mhla zintathu kwinyanga kazibandlela ilizwe lizamiswa ukuphatheka komncintiswano lamanye amazwe wakoba umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa uVincent Pamire uthi ibhodi yamiswa umsebenzi ngabe ihle iziphumele esikhundleni kunokuthi ilwise ukukhutshwa kwayo.
Ubulada kakhitshwa ngu-Congress but wakhitshwa ngama-political power. So i-political power ikhona eBoreni. Ungabona sefike that level ungcono wena ukhule down ubayekile bayenze into abafuna kuyenza ngento zabo ngoba and awusibokwakho ngakuyikuthi uyenzela abantu and lawa abala problem ithemeka kade zizaphela in 3 months time akula sikhathi sokuthi babe lokhu besilobhoza bangalwa until next year ungcono ba-accept ukuthi onakile and I don't think FIFA will penalize Zimbabwe ukuthi ingadlali kwa-Africa Cup of Nations ngoba CAF ayifune leyo ukudisturb ama-tournaments akhe.
Kulo mzamo osuqalwe ngamakhansila amela inhlangothi ezijiyeneyo ezomdlalo wenguqu ezibalisayo e-Premier Soccer League, i-Northern Region, i-Eastern Region kanye labanye okubiza umhlangano lapho kuzaxazululwa khona indaba eziphazamisa ukuqutshwa kuhle komdlalo wenguqu elizweni. Umhlangano lo ubikwa uzaqhutshelwa esikodlweni iHarare mhla zingamashumi amabili lathoba munye yona le inyanga kaZibandlela. Wake waba unkokheli yezifa Southern Region uThumediso Drogba Makhurane uthi amakhansila lawa kwakumele ngabe kudala aqala imizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni.
I-petition leyi efakiweyo leyi ngama-councillors hayi bona sibili i-constitution yabo abayilandelile abaphambanisanga sibili kodwa i-timing yabo yiyo esirong ngoba u-sports commissioner seze wangenela phambilini kwabo ukuthi ngathiwa yiwo abaqala ukureza i-red flag njalo kathesi abanye babo abasayine le petition kukhanya ingane ngabantu labana abaku list yokubhanwa yi sports commission ukuthi kathesi even izifa board yakhona yabhanwa yi sports commission so abangeze babiza abantu ababhanwa yi sports commission ukuthi bayenze labo umhlangano babe futhi again sebe breacher omthetho so i petition yabo sibili ibiqondile kodwa iku wrong timing.
Kusaziso sabo esokuqhuba umhlangano wamakhansila athe indaba ezizahlafunwa ngalolu suku ngezigoqela ukumiswa umsebenzi webhodi yezifa kanye lokungenzakala nxa ilizwe leZimbabwe lingamiswa ukudlala lamanye amazwe. Olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association ngobulawayo uMorris Mkwiti uthi kungaba kubi kakhulu nxa leZimbabwe lingajeziswa yenhlanganiso yeFIFA.
Sina sikhangelele ukuthi ibhora lidlale lokho kwenzakalayo between iSRC leZifa thina kusiphathi ona kumele belungise indlu yabo in order kungakabi la tournaments njengabo AFCON ngoba thina singabhanwa ukuthi ibhola lisadlalo impilo zabantwana sesenkingeni labo coach ngoba thina siphiliswa ibhola thina sikhulekela ukuthi iSRC leZifa babe lokuzwanana belungise inkinga zabo njengabantu abadala njengabo abakhokheli bebhola dama sports.
Kule mibiko ethi ilizwe laseZambia selihlela hlala lilungele ukuyathatha indawo yeZimbabwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wona okumele uqale ensukwini ezilandelayo kwele Cameroon nxa kungenzeka ukuba lijeziswe yi-FIFA. Ilizwe leZimbabwe izijeziso ze-FIFA zigoqela ukungaphatheki kwelizwe leZimbabwe kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokulawula kwenhlanganiso ye-FIFA ikanti labadlali bakweleZimbabwe babe bengasayinelisi ukuyadlala kwamanye amazwe. Lokhu-ke kwenzakala emdlalweni kakhilikithi ngemva kokuba be-SRC bemise umse benzinkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Cricket okuyisenzo esithiwe ngabenhlanganiso ye-International Cricket Council ikungenela ukahulumende ekukhutshweni komdlalo kakhilikithi. Mele i-Studio 7 ngobulawayo ngimuntu ozefu njanje.
Singekehlukani isihlobo wethu esikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakobulawayo besithi siyingozi enkulu emigwaqweni. Besithi sekuyingozi enkulu ukuba semgwaqweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishen ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ecela ubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhe besiyakhahlanyezwa komakhelwane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila kukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.